Bathi bona sebediniwe ngokukhulunyelwa amanga besithi bona ama sanction yiwo abhidliza i-industry kakhulu koBulawayo. Bona abantu bakoBulawayo baphuma mhlophe besithi industry yabhidlizwa ngabantu ababebulala abantu bakoBulawayo betshintsha ama-industry bebahambise eHarare ngabomo baqhatsha abantu abangazi lutho. Siyayazi ukuthi sasilamathi sasile-Dunlop lama-textiles lama-industry amaningi amanye akhutshwa ngabomo esiya relocate eHarare. Konke lokhu babesenzela ukuthi abantu bakoBulawayo banqaphe inhliziyo khona bezalandela iZanu PF. Liyakwazi lokhu esazuze uzibuse since 1980 iZanu ayizange ibe labantu abaningi ePhalamenti. Konke lokhu babekwenza bezama ukukhawulisa lokuhlukumeza abantu bakoBulawayo ngoba abantu bakoBulawayo iZanu abazange bayithandi ngezenzo zombhuqazwe. Namhlanje baqamba amanga besithi ama-industry abulawe yi-sanction, bahamba bedobha abantu babo bazenze ama-business executive behumuza nje.
Amazwe angentshonalanga afaka njani izijeziso? Kuyini okungaba kwabangela khona lokhu?
Thina sithi ama-sanction awalapha eZimbabwe enziwa yiZanu PF bonabo abafuna ukucatsha ngawo. Ama-sanction kwafakwa ama-sanctions abantu abalutshwane okuthiwa ngama-targeted sanction. Kodwa sesibonile mhlophe ukuthi iZanu PF iyenza i-corruption, iyenza ububi, besidla izimali zikahulumende. Khathesi kulabanye abantu abanjengobaba uKembo Mhadi osebenza meleli uhulumende ehola kuhulumende, yena vele sebamxothi ukuba ngu-vice president. Kayisiwe yedwa, kulabantu abaholayo ngamanye amabizo behola kuphesi kahulumende. Yikho-ke siyaxwayisa mahlaba ezulu ukuthi i-sanction ayizange izediliza. Yayizama ukutshela abantu ukuthi hayi, lungisanini i-record ze-human rights. So kungaba kuhle sibili ukuthi i-sanction le ikhangeliswe kahle ngenxa yokuthi iZanu PF sicatsha ngayo ingaze yehluleke ukwakha isikolo sikhaya sikhala nge-sanction, yehluleke ukudinga imithi yamanzi sikhala nge-sanction, yehluleke ukudinga imithi yedibha imali yonibi sebezidlele bekhala ngama-sanction. So kufanele ukuthi abantu bathi gwaqa babone sibili ukuthi bangayibamba njani, ngoba sokusobalwa ukuthi iZanu PF sivika ngama-sanction wona angekho, ububi lokwehluleka sebephonga ukuvika nge-sanction.